Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 Mbimbitho 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje, abatsha abangamakhulu amabili baphatheke emkhosini we Africa US Exchange Alumni Summit. Ase bathatha umhlala phansi bathu umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthukiswa kungabunjwa inhlanganiso yengcwethi ezasebenza kudala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abacha abadabuka emazweni asemhlubulweni wezansi yezwekazi leAfrika abaphatheka kunhlelo zokufundisa abacha amakhono achiyeneyo eziqhutshwa ngeleMelika bathi inhlelo lezi zaguqula impilo zabo. Lokhu kuphuma emhlanganweni wabacha abedlula amakhulu amabili ababuthanele umkhosi weSADC United States Exchange Alumni Summit emkhosini lo osungule ngolesithathu wagqitshwa izolo. Abacha baxoxe ngobukhokheli, ukuthuthukisa kwamabhizimusi, ukusebenzela ndawonye phakathi kokunye. Umeli weleMelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont osungule lomhlangano okhuthaza abangenele lomhlangano ukuthi basebenzele ndawonye esithi ilizwe lakhe liyajabula ukuthi selenelise ukuphathisa abatsha abaningi kakhulu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxa lonkosazana Chietsa Mlingwa, omunye wabatsha abangene lomhlangano njalo owaphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship eMelika nyakenye.
Ihlanganisa abantu asebeke bahamba kuma US funded exchange programs abasebenza ama programs laba aqeda, and it's not just one program, ama programs ahlukene. Kulabanye abavela kubo Fulbright Foreign Students Program, kulabanye abavela kuze Hubert Humphrey Fellowship, kulabanye abavela kuMandela Washington Fellowship, lamanye nje amaningi ahlanganisela ama regional chapters awe Young African Leaders Initiative. Kulama countries ayi 10 represented avela from the Southern African region, ahlanganisela iMozambique, iAngola, iMalawi, South Africa, eSwatini, Zambia, Botswana, kuhlanganisela lathi thina iWest Country iZimbabwe.
Injongo yalomhlangano ibingeyani?
Injongo yomhlangano lowo ngekuhlanganisa abantu abahlukeneyo abayenza ngezinto ezihlukeneyo, abanye bakubhizinisi, abanye bakuSTEM, abanye baku-civic space, abanye the private sector, abanye labo ngama-entrepreneurs, ama-innovators. You know, kuhlangene nje abantu bethu njengoba ukuthi sibonisane nje ngama global challenges and being able to come up with local solutions to these issues. Ngoba nxa sikhangela itini yalonyaka, itini yakhona ithi advancing innovative solutions to global challenges. So thinking globally kodwa ke acting locally at the same time.
Abanye abatsha bafisa ukuphatheka kulezi nhlelo, ungathini kibo?
Ake ngokuqala, nxa ulapha eZimbabwe ngingalikhuthaza kakhulu ukuthi lihambe kuFacebook, lifollowe ipage ye-US Embassy Zimbabwe. Ngizabona baposta kakhulu, bahlezi beposta mangabe ama-applications ezivulekile for ama-programs lawa. Bayakutshela ukuthi okay, ama-applications evuliwe, into ongahamba kiyo ukuthi apply leyo, hambe ekhangela mangabe ulayo i-criteria eyenzayo ukuthi ukhone uku-apply. And okunye afuna ukukhuthaza abantu ukuthi bengalahli ithemba. Omunye umuntu sengacabanga ukuthi mhlawumbe yena ngakafiki at a point empilweni yabo engayenza ukuthi ebe recognized by ama programs ayenza abantu ukuthi mhlambe baphume besiya kwele America or kumbe besiya studya kumbe besiya fundiswa ngokwe-leadership kwamanye amazwe. Ungalahli ithemba lapho okhona wena nxa une-personal leadership journey yakho, kumbe nxa ungumuntu nje ole-passion for change, for community development, ungumuntu banothandayo ukwenza izinto ezithuthukisayo umphakathi. Ezonge zizazi ukuthi ulakho wena enhliziyweni yakho, that's all okufunakalayo nje.
Unkosazana Chietsa Mlingwa ngomunye wabatsha abangenela umhlangano weSADC United States Exchange Alumni Summit, njalo waphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Ube secingweni leStudio 7 eseVictoria Falls. Ezinye ingcwethi esezathatha umhlala phansi zithi eZimbabwe lilakho ukuphathiswa yikubunjwa kwenhlanganiso yengcwethi esezathatha umhlala phansi. Zithi okwenzakale kunkampani ye-OK Stores kuveza ukuba kunenge okulakho kufundwa kwabasebenza kudala. I-OK Stores yaphendukisa ezinye iziphathamandla ezayo ukuba ziphathise ngalesi sikhathi khangelane lendubo ezigoqela ukuncipha kwenzuzo kanye lokuvalwa kwezinye izitolo zayo. Ukuhlaza lolu daba sixoxa lomunye wabakhuthaza ukubunjwa kwalenhlanganiso njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, Komaliso, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Uyazi ukuthi singaze sikhangele isise ilizwe leZimbabwe laphela lingathi liyaphumelela khona late 1980s kuze siya o-1999. Abantu bakhona ababesemsebenzini babe abaningi bakhona babesekhaya bengakayi emazweni okwakhathesi sebephumule sebeku-retirement. Yikho nxa ngikhuluma nabo kukaningi ney'ncwadi sihlangana esililweni kumbe lapho kuleyo emtshado eyenza ukuthi inkulumo zabo ezokwakha ilizwe lezezingeni eliphezulu laba bangabantu abalezimali zabo abalemizi yabo abalothando lelizwe labo. Yikho ngacabanga ukuthi kungaba yinto enhle ukuthi siqalise le i-association kumbe iqembu elabantu laba abaphuma abasekuphumuleni abaku-retirement sidinge imbono yabo ukuze silungithise ilizwe lethu kungela esingathi nje kuthiwa i-pressure eyembadalo.
Ilizwe lithwele nzima ikakhulu kwezenotho, libona sengathi lokhu kungaletha inguquko engakanani kusimo selizwe?
Ya, into yakhona uyeza ukuthi ma abantu bekhuluma baye bechasile ukuthi iZimbabwe njengelizwe akulauyanga elizweni lethu. Uyanga kusengqondweni zethu, imithetho yethu, amapholisi yethu. Kutho ukuthi nxa kuhlala abantu phansi, abantu abalothando lesifiso sokuthi ilizwe liphakame, bazacubungula bakhangelisise esingathi khona ngamakhiwa amapholisi nemithetho eyenza ngoba ukuze iZimbabwe iphumelele sifake siqale lapho esaphelela khona.
Abaningi nje abasemisebenzini la kwamabhizimusi bakhala kakhulu ngokuthi kungani kulesi ikhenxa esikhona nxa kukhangelwa udaba oluthwa ngesiNgisi yi-mentorship. Lokhu libona sengathi kungavala na lesi sikhenxa?
Iqinisi into enhle kakhulu kume ukuthi i-mentorship, ngoba kuyazi ukuthi umuntu obesebenza emsebenzini engithi ku-engineering okweminyaka engama-40 years ungaze kube loku ijaha nje laye osanda kufuna e-university uzadinga indlela yokuthi anamathelele ukuthi umuntu lo ole-experience. Kodwa nje siyazi ukuthi akaningi mfowet ukuthi abethintwana laba ontanga laba abavela kuma-university babona ngathi wona imfundo yabo ingathi iphezulu kwendlela le abantu abasebenza kudala. Kodwa i-mentorship into eqakathekileyo, ama-principles ama-practices ayanikezwa aya-impactwa kwi-new generation.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ukhokela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, Komaliso. Ubesecingweni le Studio 7 eSRR.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampa bafube mbula. Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampa bafube mbula.
Abahlali beWange bathi ukungani kuhle kwezulu ukuhlasela kwezilimo yemihogoyi lokubhuquza kwendlovu emasimini sokusenza besabele ukuba bazabhekane leyinye njalo indlala lonyaka kulandela isomiso esikhulu nyakenye esadala isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Kubika uNokuthaba Dlamini eseWange.
Amasimu amaningi kawalinywanga lonyaka esigabeni esiningi semhlubulweni weWange eduzane ledolobho leVictoria Falls ngesizathu sokuba izulu laqala ukuna ngenyanga kaZibandlela, kodwa lakho ukuna kwalo kwathiya abalimi abaningi bengalimanga lutho. Okhubazekileyo umnumzana Prince Dube uthi lonyaka besabela eyinye njalo indlala.
Izilimo salimi ekuqaleni lapha zabe ziphuma kahle kahle, kodwa zagcina sezisitsha, sezitshiswa lilanga. kwazobuya kwesibili izulu lana kahle salima lezi zesibili zaphuma kuhle kuhle but kathe sezihlaselwe izibungu vele azisayenzi kuhle sokubonisa ukuthi sokulendlala enkulu vele lapho kusiba lendlala njalo sikhangelele ukuthi uma kungaba lenhlelo nje singabuya sikwazi ukuthi zincedise abantu ikakhulu thina esigogekileyo.
Unkosikazi Bongani Mlotshwa usobhuku we-BH29 uthi kuvele nje kakucaci okwenzakala emasimini abo.
Ayidlala vele besithwele nzima unyaka lo ophelileyo. Khathesi konaloku ngazathi ndizunjoba lisina ngathi kungcono. Singazi kusihambe kuzakhula mbele izazithiya emoyeni izulu langkhona asazi njengoba kukakhahleli.
Uthi olunye uhlupho selukhona ngolwesibungu esiphehlayo esibizwa ngokuthi yi-fall armyworm kanye lokusilela kwemithi yokusibulala.
Le mithi basinike eshotayo so kumele uthenge uze ukwanise ukuthi uspraye ukwani ingadi yonkeumbezini siyathenga ngoba imithi abasinika yona ayikwani yabe lishiye kwimbodlela ongaka belingu-3-4.
Umnumzana Kevin Moyo ukhansela wekatshetshethe eWange uthi lo nyaka abantu abaningi abalimanga kangako emasimini ngesizathu sokudlelwa izilimo zenyamazana zendle ubudli kanye nje lokuswela inhlanyelo
bunje esingaziyo ukuthi ekubuyeni kwazo izibungu ezivelela ngaphi. So ngokunjalo sikhangelela ukuthi inhlelo zikahulumende engabe ziyabuya zisiza abantu asebengahlaselwa indlala kungekudala. Kanti esikhathini esiningi abantu kade kukhangela ukuthi abantu bangazilimela bazidlele okwemasimini abo.
Umnumzana Morris Spanda uyagcizelela.
Izilwane ziyabuya zingena ngapha le ndlovu lazo sezidila khona la. So kuleyo ndaba leyo vele indaba esithwalise nzima kakhulu. Asisela hlobo kasisela busika konke sokufanana ukuthi vele kusho ukuthi kuhlala kwethu kulindawo vele sokubuhlungu kakhulu.
Ohola isabelo semathebheleleni North umnumzana Richard Moyo uthi uhulumende uyazazi inhlupho ezethulwa izakhamizi njalo uphezu kwazo.
Uhulumende is working flat out ukuthi bencekeshe ukuthi ukudla kuyahamba ebantwini.
Kulabanye njalo abalimi eKhezi, eGwanda, eMaswingo, Lupane lezinye izigaba abakhala ngemhogo ile efolo amiwemo edla izilimo. EleZimbabwe beliphakathi kwesomiso esikhulu esidale ukuba kube labantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million abalambayo kukhangelelwe ukuba kuza kuba lezinye izigaba lonyaka ezizaholiswa ukudla ngenxa yokuswelakala kwezulu kumbe ukuna kwezulu eliningi kakhulu ukuswela okokulimisa njalo lokusilela kwemvundiso yefertilizer eyokukhulisa izilimo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Inyanga kaNhlolanja inanzwa ngabanengi eMelika njengenyanga yabansundu eBlack History Month. Ukuze sizwe okunengi ngembali yalolu suku sixoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Inyanga ibinyanga sibili eqhakathekileyo, iyinyanga eqhakathekileyo iminyaka yonke ngoba kukhunjulwa abansundu. Abansundu babe banjwe izibhalo lapha, basetshenziswa, benziwa konke lokhu kwaze kwafika isikhathi lapho abakhululeka khona sekuthiwa hhayi labo sebengabantu njengabantu. Inyanga ngokwayo iqakathekile.
Abangabe bengazwisisi imbali yayo, lingasichazela ukuthi imbali yenyanga le iminjani?
Khonapho nje kuba ngisithi ukuthi kuthathela khona ngalo ukuba izibhalo kube sekuchapha kusiza ngapha sekukhululeko lokho okuthiwa khona ukukhululwa kwama-slaves. Akuzange kube lula kwaqwaqwazwana kwalwiwa ukuze bakhululeke khona lapha. Sebekhululekile kulabo abangazwisisiyo. Kwalabona abadala bakhona bayibo abaguguzela ke lindaba ukwenzela ukuthi abantwababo bangaze bakhohlwa, kungaze bakhohlwa ukuthi bavelela ngaphi, kwahamba njani, bezama ukuthi beme belokhe bephethe isiko labo lesintu njalo lokuhlupheka kwabo abakuhluphekwayo.
Abaningi nxa benanza inyanga le kuyini ababe bekwenza okuthiyene la kwezinye isikhathi?
Abantwana benze lokho okuthiwa ngama-matches, balalele izindaba kulabo abadala kube lemihlangano ngezindawo ngezindawo ngoba abantu laba bakhona ezindaweni ezithile asithi thina khona lapha eTexas abatholakala eDallas batholakale eHouston bayenza ke imicimbi yabo khona ngale bezama ukuthi batshengise njengakhona lokho.
Umnumzana Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika ubesecingweni leStudio 7 eseDallas khonapha eMelika. Okwakhathesi siye kusithandekile emhlanga esipha uhlelo lwabomama.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councilor Ntombi Zodwa Khumalo ka ward 23 eNkulumane sihlaziya okwenzakala ku ward yakhe kulandela izulu eliningi ebelisina kunsukwana ezedluleyo.
Ngikhangele kakhulu ku ward 23 lapha ngikhona sibe lalizulu elikhulu ebelisiba lomoya lomdumo besingakazi sibe lazo ke izingozi ngokugcwala kwezifula lezifudlana lemigelo. Sinanzelela ukubana endaweni eziyimisenya asilazo izindlu ezifakiweyo njengokuba umansipala evele indlela thize wazinanzelela lezi zindawo. Kunjalo ke umansipala uyancedisa ukubana abone ukubana kuvuliwe kuzindawo lezi zihambisa amanzi esithi drainage system. Akukho kuvimbeleyo, bakhona abasebenzayo bezivula lezi zindawo amaqembu athile phakathi komphakathi. Ziningi izindlela ezisetshenzisiweyo eziletha izixayiso emphakathini zisiza zivela kunhlanganiso zokukhulumisana esilazo ma departments ethu njengobulawayo ezivelela ku meteorological department ezivelela ku civil protection department njengama councillors bese sizedlulisa sizehlusela kuwonke ama ward emphakathini. Ngaleso sizathu singathi sivikelekile ngoba silokhu siqhubeka sisebenzisa izindlela lezinhlelo ezenziweyo ngobulawayo umunicipality ukubana sivikeleke ezingozini ezamanzi.
Sikhuluma nje kuyini okwenzakala kathesi?
Okwalamalanga lingathi limile izulu kuna kodwa umkhathi bomuhle nje ulokhu sagubuzele kusiba lemfefezo emncinyane. Ubuhle sibubonileyo kakhulu ikukhula kuhle kwezilimo lalezi bezingathi sezidana njalo kwezinye izindawo lapha bevele umombo sokukhulile khona usufuna izulu elithile nje kwesikhathi esincane ukuthi uvuthwe kukhanya sekuvuthiwe ukuthi abanye sebesidla umombo emasimini olinyiwe lonyaka. Kuluncedo olukhulu kakhulu nxa sikhangele ezomnotho njalo sikhangele izempila kahle ukuthi abantu sebethola ukudla okwemvelo okuluncedo kakhulu emzimbeni. Bayakha impida endumba, bayakha idelele, bayakha ulude, konke lokhu kuyibuhle sibuphathelwe lizulu. Kube kanti ke emanzini kuncedisile kakhulu ukuthi izakhamizi bezikhongozela amanzi ziwalondoloza ngendlela ephakemeyo kakhulu njengoba sivele silohlupho lwamanzi. Kuze kufike lesi sikhathi lanxa lingani izulu limile kwalamalanga kodwa abantu lokhu besasebenzisa amanzi njalo lokhu sesemaningi amanzi abawagcinileyo abantu. Asiza kakhulu ekuwatsheni, asiza kakhulu lakulaba abalimile izivande zempida bayathelela. Kube kanti-ke njengoba line kakhulu lisina ngamandla kwezinye izindawo kube lokungena kwamanzi ezindlini okuphose kwaba yingozi empahleni. Lokhu sinanzelela ukuthi kubangelwe kakhulu izibi lezi ezisikwa zilahlwe bese zivala i-drainage system yethu eyenzela ukuthi amanzi ahambe kuhle angaze ama ezindaweni lapha angafanelanga ame khona. Njalo okunye kwabangelwa yilaba abangazange babhoboze imiduli yabo ukuthi amanzi adlule kuhle. Yilo nje uhlupho esilunanzeleleyo, amanzi engena ezindlini lakwezinye izindawo esegeleza ngamandla ngenxa yokubana engasadluli agcine uthole ukuthi imigelo isigcwele amanzi ukuthi kwezinye indawo sokuchapheka nzima kakhulu ikakhulu ebantwaneni abancane. Kungakho-ke lokhu kukhuthazwa, lokhu esikhuthaza izakhamizi ukubana kazibhoboze imiduli, zilandele imithetho esiyiphiwa ngumansipala wakoBulawayo, ziyilandele njalo lokuthini kungabi lezibi eziphongulahlwa mahlayana nje ezivala imigelo, ngoba imigelelo ivulele ukubana ivele yenzele ukubana ibe lusizo kithi, kwenzele ukuthi amanzi ahambe ngendlela efaneleyo.
Leyo bekuyingxoxo loCouncillor Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane woBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uzithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile okakhathe siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Siyahlangana kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngodaba lomgcini sihlalo wabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party umkhululi Jele. Yena ophakathi kokuthonisiswa enkantolo yePlumtree ngecala lokuphazamisa ukuthula ngemva kokungenela kudaba lwabantwana besikolo sePhakamani High abaphikisa inkulumo kambalisi wabo wezifundo zeHeritage eyokuthi ulimi lwesiShona yilo oluhamba phambili elizweni. Inkantolo ikhangelelwe ukwethula isinqumo sayo ngomvulo phezu kwesicelo segqwetha likaJele esokuthi akhululwe ngoba ebotshelwe ize. Sixoxa lomkhokheli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo.
Umfowethu uJele uqhubeka evalelwe ePlumtree Prison ngecala angalenzanga ngemva kokuthi sinanzelele ukuthi abantwana bePhakamani High School mhla ka-29 January 2025 bafundiswa isubject ye-Heritage Studies ngumisi wabo uJoanna Lunga ebatshela ukuthi Shona is the superior language in Zimbabwe. Abantwana laba bayala. Ngemva kwalokho kwabangela ukuthi yena uJoanna Lunga afonele umkhululi Jele ukuthi aze esikolo ngoba ehlala lomunye walaba bantwana. Bakhulumisana ngekakuhle kungela ngxabano. Kutheke ngemva kwalokho kwezwakala umkhululi Jele esengodingwa ngamapholisa phansi phezulu, abaze bayamthola endlini yakhe sebemzingela ngezinja sokungani ngumuntu obuleleyo kumbe otshontshe izinkomo. Siyakunanzelela ke ukuthi khona njengoba kusenzakala lokhu uJele ufela ukuthi abantwana laba njengoba baphakamisa into leyo ku-Heritage Studies okuyi-subject ebolileyo kakhulu efundisa ngembali yesiShona ukuthi ngapha kwelikaMthwakazi abantwana bakithi bafundiswe isiShona, kanti kuyinto eku-1979 Shona Grand Plan le-14-page review document. Kungakho-ke sisithi hayi usejele okajele, kodwa kuliqiniso yokuthi akalacala.
Kuyini elikusolayo kahle kahle Moyo ngezifundo ze-Heritage?
Njengoba nijile ukuthi ugwalo loluyanyanyisa lungamanyala luhambisana lento ka-Emerson Mnangagwa okuthiwa yi-Vision 2030 imathebelele ndile more than 13 tribes. Akula nto ngisho leyodwa kwi-Heritage Studies egoqela lezindimi. Njalo sichallenja lama-authors ayo ukuthi kwaba ngabantu besishoneni abacubungula ibhuku leli, i-proof reading kwaba ngabantu besishoneni. Izinduna ezasetshenziswayo kulolu gwalo, more than 10 of them, they are from Mashonaland. Lezi ntathu ezabuya emhlubulweni webhinga lwana obanje leMashonaland bese zibuza ukuthi emathebelele nje silezinduna ezingafika i-80 ezimele izindawo ngezindawo. Lezi ezinyinduna zemathebelele nje ezinga-involvwanga zona lazo silabantu abazimele ababameleyo njalo kulamasiko azo, kodwa kube sokuthiwa ibhuku leli kalifunde ilizwe lonke. Bakwenza besebenzisa criteria bani? Ama-stakeholders wonke sicabangela ukuthi ngabe they were involved ekubhaleni kwalolu bhuku, they were not involved. Kungakho-ke si-challenge ukuthi hhayi akula imbali yesizwe samaNdebele engabhalwa thina abanikazi bayo bengekho abantu basazokubona phambili siqhubeka sichallenge lolugwalo ukuthi kanti vele kuyini esikuyalayo ngoba ngamanyala wodwa abhalwe laphana kuphakamiswa abantu besishoneni kucikelwa phansi abantu besiNdebeleni.
Ubona inkantolo imkhulula yini uJele ngomvulo?
In a fair court, uzaphuma ngoba vele kawonanga lutho kalacala. UJele ubotshelwe ukuba liNdebele, uJele ubotshelwe ukuba yileader yemthwakazi Republic Party.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo moyo. Siyabonga.
Ngiyabonga babu uNtungamile Nkomo labalaleli lami ngibonile isikhathi esihle elinginike sona.
Umnumzana Mqondisi Moyo, ngumholi webandla lemthwakazi Republic Party, ube kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba odabuka eBhinga uMartin ehamba leqembu lakhe leMaguswini Super Sounds bephethe idlalede labo elitsha elilesihloko esithi ibelele ndlela.
Salonan balandeli bami ayi mina ngisiphilele lokhuma uMartin Spanda from Binga esiyadindi ukuthi igama lomsebenzi Martin and Maguswini Super Sounds kulezi nsuku sebembiza umfana wempawana nidabuka eBinga esiyadindi ngithi linjani kodwa kizo zonke indawo ngiyalibingelela nje ngomusa langothando.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kuthi ukuthi ngiyatholakala ku number ezithi +26378436110. Ngiyatholakala lapho, zikhona na ku WhatsApp futhi ku social media. Ngiyatholakala ku YouTube Martin and Maguswini Super Sounds.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli amazwi engabatshiyela wona nje ukuthi hayi bayibambe kanjalo, bayibambe kanjalo impela bengixhasa laphana laphana. Ngaphandle kwabalandeli akukho into engayenza, kodwa abalandeli ma bethenga umculo wami lami kuyangikhomba ukuthi hayi kutsho ukuthi into engiyenzayo ibalulekile kibo. Ngiyalibonga kakhulu ningaphela uthando.
Lo ube ngumculi werumba osacathulayo uMartin exoxa lo uNtungamile Nkomo weStudio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.